Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2022 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote. Ikhansili yakoBulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yaleli dolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Umongameli Emasoni Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni, njalo uthi kabasoze babothe kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende weZimbabwe kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zakhe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote ngesiNgisi. EleKenya lenze lokho kwakuqala kukhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli, amalunga ephalamende, amakhansila kanye labo sibalukhulu bezabelo. Loba enkundleni yeTwitter namuhla uChamisa uthe ukuvota kulilungelo elimqoka elimele liphiwe abantu beZimbabwe bonke, ngitsho labaphandle kwelizwe. Uchayele leKenya kanye lekhomishini yezokhetho kulelo lizwe ihlombe ngokuvumela izizalwane zeKenya ukuthi zivote ziphandle kwelizwe, njalo ukhuthaze uhulumende wakuleli kanye labeZimbabwe Electoral Commission ukuthi labo benze okufanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
I-diaspora vote iqakathekile kakhulu ngenxa yokuqala lilungelo labantu bonke baseZimbabwe abangaphezu komnyaka we-18 kubana bevote ke bekhethe uhulumende abamfunayo. Okwesibili, kuqakathekile ngeyokubana i-diaspora yiyo encedisayo indaba emkhonweni weZimbabwe. Angeza ke lithi nxa kuyimali siyabafuna, nxa sokufanele ukuthi bekhethe uhulumende abamfunayo sithi kabakwanisi ukuvota. Okwesithathu, kusemthethweni we-SADC, le-African Union Protocol on Elections, ukubana ke abantu ke abaselizweni labangaphandle bevunyelwe ukuvota. So yiyo esithi ngama-electoral best practices ngesiNgisi okufanele ke elandele.
Kodwa abezanu bathi udubo olukhona ngolokuthi bona bafakelwa izijeziso ngamazwe afana laboMelika leBhilithane, ngokunjalo kabenelisi ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Hayi, kathesi into eqakathekileyo akufanelanga ukuthi kube indaba yokuthi abavunyelwe ukuyakhankasa noma abanye bayavunyelwa ngenxa yokubana ke abantu baseZimbabwe balelungelo ngamaZimbabweni. Uhulumende ule nkinga lamazwe akhona ngale, hayi khona ke labantu ke beZimbabwe. E-South Africa silama-sanctions ke ngendaba ye-South Africa, so kufanele ukuthi siye abantu be-South Africa bavunyelwe ukuvota, bonke abantu bayavunyelwe kubana be-South Africa. So angeza ke sathi umthetho uyatshintshwa ngendaba yokubana ke uhulumende kulungazwana kwakhe labanye ohulumende ukubana ke sincindezele abantu ilungelo labo lokuvota.
Ngaphandle kokukhuluma nje likhipha ama-statements phezu kodaba lokuthi abaphandle bavote lolu siziba, kukhona yini okunye elikwenzayo?
Yes, sikwenza kakhulu ukuba le engagement ngeke dlule esibhaleleke eSouthern African Development Commissariat ukubana ke sikhulumisane labo ngendaba ke ama reforms ikakhulu indaba ye diaspora vote ekuyilo ilungelo lokuqala esikhangelele ukubana finally protectwe njalo silungise kuma reforms okwesibili sibhalele Addis Ababa Ethiopia ku African Union ukubana ke silungise indaba yokubana ke kube lama reforms ikakhulu ilungelo ke labantu base diaspora ukubana bevote lokhu sikwenza ikho ke kathi kufanele sekuma meeting esawayenza singaphiwa ke amathuba yi secretariat esilungisenele layo ukubana ke sibonane labe SADC labe African Union ngendaba yokubana ke kube lalawa ama reforms ngenxa yokubana kithi sibone qhakathekile ukubana ke bekhona ukubana ukhetho ke ungabi contested okugcina njalo ke si engage ke lamanye ama partners kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke thina njengama Zimbabwe salilungelo sokubana ke sisebenzise okusemthethweni okuhlanganisela ukutshengisela ke ukubana kube lokhetho ke olupheleleyo eZimbabwe.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi ukuze abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota kumele amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso azethesa amalunga ezanu PF ukuze enelise ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Umumo wesikhaya leZimbabwe uthiyeni kakhulu. Kuzamele amazwe lawo asiphathe kuhle amazwe angaphandle ukuze bona abantu abangaphandle bengabi ngabantu abazabe bebangelele ukuthi engathi umumo weZimbabwe lo onjengalo abantu bona bona banjalo amazwe anjengalana akusebenzise njalo njengakhona okwabakwenzayo ekutheni bafake ama-sanctions ukuthi bayishulekise kuhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo umumo oza kuba khona ngokuhamba kwezikhathi aluyi nguquko esisakhona kuhamba kusiphambili asento engayenziwa nje into zathatha isikhathi iyakunanzelela ukuthi lathi ama-sanctions analakasukuswa ngokuhamba kwezikhathi.
Kodwa ama-sanctions kumbe izijeziso elikhala ngazo baba Gawule kuthiwa zafakelwa iziphathamandla zezanu PF ezini lutshwana nje.
Baba Nkomo, ngithanda ukuthi ungakukholwa khonokho nawe unje njengomuntu weZimbabwe ube kwazi ukuthi i-IMF thina ayisincedisi ngitsho okhonokho kufathela lama imihlanganiso ingathi amaqamaumhlaba aayo alawulwa ngo-America lamanye abalamandla ayiwo abasizondayo abasiniki ncedo ngitsho ukusincedisa kodwa sibonile ngesikhathi se-inclusive government laphana ngenxa yokuthi okulabanye abantu ababacakazelayo bachipa ini siba ngedisa lapha lalaphana ayisikho khonoko Nkomo. Ama-sanctions lana akhona Nkomo ayalimaza even umamalwana wabuyayo lwana urapoti walwana wabuyayo o-United Nations watsho njalo wathi lokwa umumo lwana usafisa the ordinary man in the street awusafisi umuntu otagetwe yiwo ama-sanctions but umuntu makhazi ozihluphekelayo nguyo ohlukunyezwa ngama-sanctions.
Bakhona abathi ile saba ukunqotsha njengezanu PF ngoba abantu abanengi abaphandle kwelizwe basuka bebalekela umbuso wezanu PF.
Eredweni yakho yanguze u-interview amadoda asekela kakhulu izanu PF ase-America abo-Britain abo-South Africa ngaphandle kwelizwe abasekelayo sibili okuzwayo athi kamunyane okudingiselayo ukuthi ngabe kunjalo asinabo ngitsho noyedwa. Izanu PF abantu abantu bakugangala isozita zezanu PF kodwa abantu abakhona amazwe nalawa akiwo ayiwo athengisa ukuthi ayizita kithi thina njengelizwe leZimbabwe so ngakho singabathemba njani bonaba abantu noma kuyabe kuvotelwa kuwona lawo mazwe.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Ikansile yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yedolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Phansi komthetho obukhona, umuntu ubehlawuliswa idola leMelika elilodwa engapaka okwehola elilodwa endaweni ehleliweyo iparking bay. Ubethi engasuka lapho lanxa ihola lingakeneli ayebhaka kwenye indawo ahlawuliswe elinye njalo idola leMelika okuyinto ebisolwa kakhulu ngabanengi. Kodwa kumbiko wethu lenamuhla ikhansili yazise ukuthi phansi komthetho omutsha umuntu engapaka endaweni thize ahlawule lelo dola usesenelisa ukusuka njalo ayepaka kwenye indawo elokhe esebenzisa intshintshi nxa ihola lingakeneli. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yabahlali iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi inguquko le ayitsho lutho. UDube uthi bafuna umasipala abhatalise abapaka izimota idola kumbe amadola amabili emelika ngelanga hatshi ngehola njengalokho okwenzakalayo.
Akusho ukuthi sesinqobile sekuthola umsebenzi ngoba sengathi ukukhalelayo ukuthi iBulawayo sekhasi nge-23 babuye le ndlela ezakuthi abantu bangabashe ukubhaka edolobheni ngoba sesimandela edolobheni ukuthi sesekaulamo okutshengisela ukuthi abantu imithengo leyo dola pehour inzima ebantu kodwa esikufunayo ukuthi imithengo leyo mhlawumbe yishintshwe kwenzele ukuthi lalaba abasebenzela edolobheni benelisa ukubhaka izimota zokhathesi umuntu uyasebenza 8 hours sosomele kuqale $8 ngoba kuzafika fake 1 4 phambi kweshop yakhe phambi kwala masebenzi abona dozathatha $8 per day ngakho khakuyenza ngo-8 days sesenhlwakhe imali ibode enene kakhulu. So khona kuyala kulesisifisa ukuthi i-city council kayiqeli nge-23 ezakuthi abantu babe-encourage ukuthi babuye bazobhaka ngokunemva ngokwe-23 ke yona ile
7,200 ngokunjalo nxa ethe wehlisa imali yeparking yaya lapho elifuna khona libona ngani engayithola yini inzuzo?
Inzuzo zabeyithola kakhulu okwedlula kathesi ngoba kathesi banandela abaengi baphaka izimoto ezitateni lapho ngaoikaulalahlekeleimali eningi kufana nokuthi na kule bhizinisi yakho ungadulisa ulutho abaengomali wehlisa abantu babe abazokuthenga ngokunela. So through ama-volume ngathi inumber ezi imali yakho leyangadifunda ukuyithola. So xa kuyukuthi 7,200 bays ezikhona koKawayo kuba kuhle ukuthi wonke lanama-bays abe fully occupied khona kuyala kuzenza ukuthi i-city council a-realize imali yakhe bathole imali 23 athole imali yakhe. Kodwa kathesi okwenzakala abantu bathiye idolobho lingelamuntu akulaziwote edolobheni ihlekana sengathi into engakule 1-8 the 1-6 yezimoto zikhona ihlekane ekuqani kakhulu khona kwenza ukuthi imali eningi bacabanga ukuthi angayithola abasebenzisayithola. Kodwa-ke bangaabulisaiinto udola lokhidola zimtheeziishiphayo khona bangamali yazikhipha kodwa ezezenza enganeda abantu babuye lezimota bazobhaka kodwa-ke phaka bekwazi bayagadani. So yikho esikuthi encouragezazo ukudana siyabonga ukuthi bazibile amazisati kakhulu ukuthi umuntu angazakachilwa ngoba umile siyefaepaka sasayipini bokhethombini kodwa athatha imali yewanawo. Siyabonga ukuthi lama-councillors wabonile kukhuluma kokukhansilingi yabayisapoti imbono yezakhamizi futhi baphinde bakusapote khona okwenzela ukuthi idolobho libe smart idolobho libe skini idolobho lesimart.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iConsumer Council of Zimbabwe ithi imali esidingwa ngumdeni olabantu abayisithupha ngenyanga isiyehlile ngenxa yokuwa kwentengo yamafutha ephethulo. Imali le yehle ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane eziyisikhombisa lamashumi amathathu 7,000 ngeviki edluleyo. Isiphathamandla seConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Muchekeza uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ente la kukwea tabisa uchi into siye shile. But nga kukangilwa isilinga niso lesi. I family of six seye nelisa ukutenga just an extra loaf of bread. Lapa nzama uti nchasi selikono tiyevo kuye shile. But hakuye shlanga ngenjela sasi kangelela ngayo. Iska tesnenge intengo ya mafuta ingakwela. Into zonke ziyavuka sezikwele konapo konapo. And across ama sectors zonke. And the percentage ezikwela ngayo is by far indlela eziyehle ngayo kathesi. So njengehlanganiso emelela abathengi. Sithi yebo iyehlile. But ukuyehla lokhu ngesikhiwa singathi ku-insignificant. Sikhuthaza amabhizimisi ukuthi babekwazi ukuthi umthengi lowo nguyenza ukuthi bona babe khona. Nxa kungela consumer akula provider of service, akula provider of goods. So kube le ndlela yokubona ukuthi ukomo le esengwayo bethatha uchako kuyo bayayisenga ngendlela yokuthi bazaqhubeka beyisenga even ilanga elilandelayo. Kungabe ukuthi siyahle siyisihlenge namhla ihle ife.
Baningi yini osomabhizinisi abangafuni ukwehlisa intengo yempahla kumbe ukuthi ihlale injalo? Bayiphula yini umthetho kumbe labo intengo yokuwoda impahla iyabadulela?
Lizananzelela ukuthi lapha eZimbabwe asilawo umthetho we-price control. Sake saba lawo umthetho lo 2007-2008 kwafakwa i-Price Control Act. Izinto sezitshelwa ukuthi lokhu kuthengiswe ngemali leyi. But ngesikhathi sakhona sa-experiensa uswelakala kwempahla amastolo wonke kwasala kungela lutho ngitsho. So kathesi uhulumende azangafake umthetho we-price control. Kulama-social contracts okuvumelana phakathi kwama-service providers, ama-manufacturers, lama-consumers. Lokhu they are not price control. But indlela zokuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi intengo ingabalapha. Sibe ngesikhiwa bathi i-win-win situation. So laba abayala ukuyehlisa intengo abalacala. But bayawonela ama consumers yabo, bayazwonela bona labo ku business yabo. Sisikhathi esiningi sitshela ama businessmen ukuthi bengakwazi ukuthi i consumer comes first before umthetho, kungaba lo competitor uzavala ibhizinisi yakho. So sikhuthaza abamabhizinisi ukuthi ababe lobungani obuhle lama consumers. Uhulumende sikhuluma la esikhathi esiningi siyabonisana, bayabuya bebuza ukuthi sibona njani sibanike. Into esikhuluma esikhathi esiningi ukuthi ihulumende ayimendele imithetho or even ukucreate eyinye iza create ukuthi i-business kube le environment enhle ukuthi abantu bayenze amabhizinisi. Environment ingaba enhle kuyenza ukuthi amabhizinisi bakompite. Once singabala amabhizinisi akompitayo, bona ngokwabo they will regulate, bayaziregulate ama-price azawonakala yehla.
Umnumzana Comfort Muchegeza, isiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abathengi olwe-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Umongameli Emasoni Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni, njalo uthi kabasoze babotshwe kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi izolo. Unyathi uthe labalemibhobho eyangeniswa elizweni ngudlu ivela kwamanye amazwe kumele bayilethe. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlome ngemibhobho zisanda elizweni. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siyakubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphele kuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabe belezikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona. Benze khona lokho abakwenzayo ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu abantwana abancane, izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sekubanjwa inkunzi. Ngakho ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube, ngisho lezi gebengu ezibamba inkunzi zisiza phambili ziyihambisa emapholiseni?
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende, ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila yona leyo mpilo. Izizathu zabo ziningi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Sasikubone kuzanywa kwamanye amazwe, yebo kambe abanye bayahambisa izikhali, kodwa izigebengu zona ngokwazo hayi ziyazigcina izikhali ziqhubeke zizisebenzisa. Ngakho-ke angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe nezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni, emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti-ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana lendlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela renti. Ngakho-ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho-ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti-ke njalo kuyukuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla isixoxa lomnumzana Den Moyo ohlala eMelika, njalo siphatha udaba lokuvunyelwa kwezizalwane zakwele Kenya ukuvota zisemazweni achiyeneyo. Umoyo uthi lokhu kumele kuvunyelwe laseZimbabwe.
Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uthi
babadube, siyakuthokozelela kakhulu esikubone kusenziwa ngama-Kenyans ekuvumeleni kwabo ukuthi izizalwane zabo ezingaphandle zibe lelungelo lazo lokuvota. Sibonile bevota ku-embassy yeKenya. Into ejabulisa kakhulu le kuyatshengisa ukuthi amanye amazwe e-Africa ase-progressive ayakwazi ukuthi izizalwane zabo ngama-citizens noma zingekho elizweni zingaphandle, okusalayo inkaba zazo ziselizweni lakibo, njengoba lathi inkaba zethu ziselizweni laseZimbabwe njengama-Zimbabwean citizens. Kuyatshengisa njalo futhi ukuthi iKenya iyarespekta i-constitution yayo, ngoba i-constitution yayo iyavumela ukuthi izizalwane zazo zayo zivote noma zingaphandle.
Okwenzakala kwele Kenya ubona zani kungenzakala yini eZimbabwe?
Njengoba ngisho, i-constitution yeZimbabwe layo iyakuvumela ukubana izizalwane zayo zivote zingaphandle. So kusho ukuthi lana okuhluphayo nguhulumende ongafuniyo ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezingaphandle zivote. Sike saba lemhlangano eminingi lenkokheli zelizwe leZimbabwe ngo-2019 sahlangana lo President Edim Nangagwa eNew York. Sayixazulula udaba lona lolu olokuthi sikhala ngokuthi sifuna ukuvota ngo-2023 wathembisa u-president Mnangagwa ukuthi hayi ngo-2023 ngempela uvumelana lathi ilungelo lethu lokuvota lizolungisa ukwenzela ukuthi sikwazi ukuvota.
Ye, eZimbabwe babamoyo kwehlulane vele ukuthi kwenziwe wonke khonoko.
Nanku-ke manje u-2023 usesondele, nama-elections ayeza. Asikezwa lutho ngodaba lokuthi sizoqala nini even ukuregister ama-members amaZimbabweans angaphandle. So siyazi ukuthi ngelinye ilithuba eselilahlekile leli, ngoba angiboni ukuthi ngokuhamba kwesikhathi esokwenzakele bangakhona ukuthi bafeze izithembiso zabo zokuthi sizokwazi ukuvota ngo-2023. So ngezinye indlela ngamafitshane, umongameli Mnangagwa umuntu ongathembakaliyo, umuntu ongelaqiniso, ngumuntu ongeke uze umthembe ukuthi into akutshela yona yiyo azoyenza. Yibo laba bantu aba indicator left kodwa bajike right. Thina njengezizalwane zeZimbabwe sizoqhubeka sikhankasa ngodaba lwethu lokufuna ukuvota, ngoba lilungelo lethu, i-constitution yethu iyakuvumela lokho. So mina ngithi kwabakithi, kwabantu bakithi, lingalahli ithemba, kuzolunga. Ngoba ekugcineni iZimbabwe kumele i-understand ukuthi sesiphila ku-global village manje, and amaZimbabweans angaphandle aya-contribute kakhulu kumnotho weZimbabwe, ngoba esingathi i-third of i-GDP yeZimbabwe izimali ezibuya ngaphandle, ama-remittances abantu bethumela izimali ekhaya. IZimbabwe mayifuna ukuthi ithuthuke, kube lempumelelo, umkhonomi ukhule, kube lemisebenzi, kumele ikwazi ukuthi izizalwane zingaphandle zinikezwe ilungelo lokuvota, ukwenzela ukuthi lazo zibe legunya lokufuna ukuncedisa ekwakheni isizwe sakibo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eWashington DC. Oyengu nkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa uve semthethwandaba njalo namuhla, lapho alethwe khona enkantolo efuqwa nge-wheelchair ngemva kokwaliswa kwe-ambulensi yakhe ukungena emthethwandaba. Ugeina Kumedo Studio 7 uxoxele gqwetha likaMbayiwa unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Well, I mean, firstly, the idea of Utumuntu Okula Zengo Mary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. Every condition where she can't come to court. And umama lo, ubu physical pain, ubu psychological pain, ngobabanta bakhe kababoni. Ngazifaka ezikathuleni zakhe ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because we are cool. Like Kwanisu Uhamba must be passing a court. What sort of justice is this? We are Buzuguti. Am I a facilitator of this injustice by being part of it? Would Buzu be the meaning? Uguti, Bonkero Woven the guy, Yoshua Sua. You justice lay any part of. You go one time, Yoshua Sua. Now, manje, I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje, walisiwe batheka qhubeka lokhe buya e-court engumuntu ogulayo. Uza njani okwanamhla?
Uyazi, wake waba ku-hospital ngelinye ilanga wangabuyi, kwathiwa kabuyi noma egula noma enjani kabuye, sagcina sesihambe ne-ambulance. Besa omagistrate bahamba bamurimanda khona eku-ambulance. Kukodwa nje kona lokho, it's something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years.
Siyabonga unkosikazi Beatrice Mthethwa, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele yimi untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.